So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlazine kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa lamasocha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokuchaywa kwamapolisa ngamasocha eHarare ngolwesibili. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lomhlangano omkhulu werali kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds, lapho azasungula khona umanyano weMDC Alliance. Kuwoza Friday lamhla sihamba leqembu le Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Amapolisa la masocha asebumbe iqula elizahluza udaba lokuchaywa kwamapolisa ngamasocha eHarare ngolwesibili. Iziphathamandla zengatsha zombili lezi zitshele intatheli zindaba namhla ukuthi zikhathazekile kakhulu ngesehlakalo lesi, njalo zithembise ukujezisa bonke abaphatheka kudlakela lolu. Ingxabano le iqale ngemva kokuba amapolisa epontshise imota elinye isocha ngameva ensimbi ama-spikes. Lokhu kucunule amasocha aseqoqana angena edolobheni ahamba ebhuqa amapolisa. Indaba zokumpontshiswa kwezimota zabantu ngamapolisa esebenzisa ama-spikes yinto esihluphile kakhulu elizweni. Njalo uZulu uthi le yinto emele imiswe nguhulumende. Bajabulile abanengi kulandela ke ukuchaywa kwamapolisa ngamasocha lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Spanda.
Indaba yasethusa kakhulu ngenxa yokuthi nxa sesibona abantu abakhangela ukuthi kube lokuthula elizweni lethu leZimbabwe, so kuyibo abagangadanayo, abagongodanayo, abachayanayo, kuyethusa kakhulu. Sinanzelela ukuthi konke lokhu kwenziwa ukuthi ilizwe lethu lilendlala, ilizwe lethu lilabantu njengamapolisa asesenza imisebenzi ongamelanga vele bayenze. Sike sananzelela ukuthi bake bajikela lokho okuhlabayo kwabo kubhewule imchovo eminingi abantu besifa. Lokhu vele kuyinto okwakungamelanga yenzakale, njalo azange sizwe amapolisa exolisa ebantwini. Ngakho-ke lesi sigaba sokuthi bathane lamasosha kulungile ukuthi kulungiswe abantu bengabochayana, kodwa bona ngani kumele ukuthi kukhangele impande yokuthi kanti kuyini okwenze abesibutho beze bezonde bechaya amapolisa. Kuthi ukuthi indaba yabo leyi yokuhamba befaka lokhu okuhlabayo kudabula-ke amathaya abantu, kulimaza abantu, kusiba nezingozi. Bona ngani kube kuyinto okumele ukuthi iphele ingasayenziwa futhi.
Sesiside isikhathi uZulu ekhala ngodaba lwama-spikes lolu ubaba Spanda, ngisho lasedalela ephalamende soluke lwaphathwa lolu daba. Ukubhaxabulwa kwamapolisa ngamasosha singabona kusiba yikho okuqeda ukusebenzisa kwama-spikes na?
Engxenye kungabe sokuncedile ukuthi kume, kodwa siyazi ukuthi udubo yikuthi lindaba yama-spike yesetshenziswa ngamapolisa ukwenza imali. Udubo olukhona yikuthi lo obathumayo ukuthi bekwenze ukwenzela ukuthi athole leyo mali uza kuma yini. Kuyabe sokuduba ngokuthi kuvelela ngathi, ngoba nxa sokukhangelisisa kangani kuyabe kuvelela khona le ma-ofisini amakhulu, kuyindlela eyokwenza imali engalunganga. sokuthenga esisetshenziswa. Bona ngani kuzahlupha kodwa ke kungaqhubekela phambili kodwa mbona ngani sokuthengisa abantu ukuthi sokusiba lomzila oyisabisayo osuke eqwe ngamapolisa lamasotsha. Okokuthi kungaqhubeka lokhu kusiya phambili ilizwe lethu lisengozini kakhulu yokuthi abantu balwe balishane balimazane.
Umnumzana Useni Spanda isiphatha amandla senhlanganiso ye Christian Alliance. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lomhlangano werally kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds lapho inkokheli eyake yaba kubandla leMDC lisabambene kanye lamanye amabandla. Elabakhokheli ababalisa umnumzana Morgan Tswangirai uTendai Biti lomnumzana Walshman Ncube abaza kuba khona ndawonye bekhulumisana loZulu. Omunye obekhangelelwe ngabanengi ukuba khona kulumbuthano ngunkosikazi Joyce Mujuru kodwa ovikwa engasoze abe khona. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Tabitha Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo omhlangano wokusasa lapha amabandla wonke aphikisayo afuna ukwenza umanyano hhayi kulungiselela sokuthi kuhle sibili la maphepha okwazisa amapholisa ukuthi senze khonokho aselungisiwe. Okokusele nje ukuthi kudaze uZulu ukuthi abe eZimbabwe Grounds kusasa ukuthi azwe ukuthi lokhu abakunika inkokheli yezamabandla aphikisayo umbono ababewufuna ukuthi sikhiphe uhulumende kwezanu-P_F owamasele.
Wona amapholisa atheni aliphile na imvumo?
Hayi amapholisa ayiphile imvumo kodwa sonke siyazi ukuthi siqhuma kunjenje besilomhlangano emahlalandeni yeSDC lapha amapholisa ayesiye khona imvumo kodwa bangenile ba-10 intuthu ezifitshayo ema-ofisini ebandla lethu kodwa lokhu kwakusesabisi ngoba ivele ngihlala yenza. So thina njengamabandla aphikisayo sasasabisa eZimbabwe Grounds sitshela uZulu umbono wakhe asinika wona mayelana ngomanyano ukuthi uvumelana nalokhu ethi
sizwa kuthiwa kuzaba kule nkokheli yamanye amabandla. Ungasitshela ukuthi ngobani abanye ababe khona?
Okwakhathesi sinamabandla ayithupha sesile saxoxisana nawo. So mine ngakamba okwakhathesi sizisithedise laba abanye abangabuye ngoba kule themba ukuthi ngenye abanye bangabeya namhlanje. So sizakwazi ukuthi abuyile sibili mangani zabo.
Ibandla likankosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party liyaba likhona yini?
Hayi okwakhathesi bebengasondeli but kule themba ukuthi engxenye bazasondela. Nanxa bengasondelanga kuzadanisa ngokuthi udubo olukhona lapha yikuthi njengezizalwane zaseZimbabwe abantu izalwane zaseZimbabwe zithi zona okwenza ukuthi sidliwe yizane yikuthi singena sibaningi singamabandla aphikisayo bese siqhamula amavoti izane liseyila. UZulu bekhuthaza ukuthi sibambane singamabandla aphikisayo futhi siqedule izane kodwa siqaphele ukuthi izane izasebenzisa amanye amabandla aphikisayo benza ngazane bafuna ukuzosebenza lathi bona belanti ukuzodilisa.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umongameli Robert Mugabe ufike kwele Iran lamhlanje ekuseni elanda umkhosi wokufungiswa kukamongameli walelo lizwe ukuqala umsebenzi umnumzana Hassan Rouhani ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwedlula. URouhani ubevele enguye umongameli wele Iran njalo ukunqoba kwakhe kutsho ukuthi uzaqhubeka ebusa lelo lizwe okweminye njalo iminyaka emibili. Umgabe uhlangabezwe egcekeni lendizamtshina eleTehran International Airport ngumeli weZimbabwe emhlubulweni weMiddle East umnumzana Nicholas Kitikiti. Iqula likaMgabe ligoqela isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Simbarashe Mbenge Gwi. Abanye basola uhambo lukaMgabe lolu besithi udlalisa imali kahulumende yona evele ingekho. Ulife Talk lamhlanje sixoxa ngomanyano wamabandla azasebenza ndawonye ngesikhathi sokhetho obizwa nge-MDC Alliance. Abakhokheli balumanyano baza kuba lomhlangano eHarare kusasa, njalo baqoqela umnumzana Morgan Tsvangirai lo mnumzana Welshman Ncube. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isakhiwo eside ukwedlula zonke izakhiwo kwele Dubai silumathe umlilo emadabuka kusa lamhlanje. Lokhu ngokwesibili lesi sakhiwo sisitsha phakathi kweminyaka emibili. Ugatsha lokuvikelwa kwengozi zemvelo elizweni lelo luthi akulamuntu olimeleyo. Abalo becatha abeqembu le-Al-Shabaab babikwa sebehluthune idolobho le-Ligo eliduzane lesigodlo sele-Somalia i-Mogadishu. Abe-Al-Shabaab laba bathethe ithuba lokusuka kwamasotsha kwele-Uganda ekade londoloza ukuthula kulelo dolobho basebehluthuna-ke intambo emadabuka kusa. Iningi labasakhulayo esigabeni seMathebelele North lithi alisekeli umkhankaso kaMongameli Mgabe wemihlangano labasakhulayo ole Youth Interface besithi awulethi inzuzo lentuthuko elizweni ngaphandle kokukhankasela uMgabe kukhetho luka-2018. Upraxedis Jeremiah we Studio 7 usipha lolu daba olulotshwe ngonompumelelo moyo.
Bekhuluma emhlanganweni oqoqwe libandla lezaphu emzola izakhamizi zelupane wesizithi sokuyiminyaka edlula engamashumi amathathu zisetshenziswa ngumongameli Robert Mugabe, kodwa ngemva kokuvota azitholi lutho oluthuthukisa isigaba. Umgcini sidlalo wezaphu eMartin North, umnumzana Lord Kupe, uthi umongameli kehlukane lokufuna ukusebenzisa abasakhulayo besigabeni.
Ama-interface la nxa siwakhangele thina nxa sisithi siyawahluzisisa sibona ukuthi uthi ontanga bezombuka ukuthi yena usegugu ongakanani, njalo ufuna ukubasebenzisa. Usebenzise thina ama-ovet lezakhamizi ezindala sesiya kubontanga. Sithi kayehlukane labontanga laba ngoba lapho abasakhona ubasedongeni.
Mnumzana Nkululeko Nyoni uvumelana lokhuphi ethi kanti vele ufuna ukubusa kuze kube nini.
Sithi phansi lakho asifunda kukuzwa and kakuyekele khonoko kuze kanti yena ufuna ukubusa azafike ngaphi. Kusho ukuthi khonoko akutshelwa ngumama uGrace kakugcine njalo kungumphako kuye kusasa ngoba usehlulekile 37 years ekhulu esenza into ezingalancedo. Ngiyabonga.
Esinye njalo isakamuzi umnumzana Joseph Mpofu uthi uMgabe kayephumula wabasebenzisa kwenela.
Lokho vele into engaphandle komkhuba la kuNkulunkulu akulunganga ukuthethezisa umntwana endaweni enjalo. Hayi, kayekelane lakho. Kayekelane lakho, abantwana bazenzele ukuqondileyo, baladlele imikhuba abayiphiwa ngabazi. Into le vele ibuhlungu kakhulu. Asiyithandi vele. Nxa esebona ukuthi sesehluleke kahle ahlale phansi njengoba abantu sisithi nakasuka ahlale phansi. Kulokuthi athatha abantwana abasebenzise, funa ukuthi abagqilaze futhi njengoba agqilaza thina abadala abazali babantwana.
osakhulayo umehluli Ndebele uthi imihlangano leyo ingcolile njalo bayadubeka abalamsebenzi sebebhoda lezikhoni.
Hayi vele ingcolile kakhulu, kayekele lokho vele, asifunda ukukuzwa la. Ngoba sihlupheke kakhulu ama-youth, sithwele nzima, sisakwazi ukuthi sesenzeni. Sesibhoda lezikhuni emakhaya, singathi sesizibhonda ngenxa yokuswela imisebenzi. So Mgabe, hlala phansi, yekela lokhu, akusakulingananga, sukhule kakhulu.
Kuthi uMnumzana Nomeni Dliwayo esinye njalo isakhamuzi seMzola uthi leyo mihlangano abayifuni, wehluleka ukuvumelana labo. Uzavumelana kanjani labasakhulayo?
Asifuni. Asifuni imhlangano leyana enziwayo eyokurobha yobusela. Ya, yikho ke nxa kwehlula ukuthi awelelane labo lathi thina bazali. Kuthi ukuthi angawelelana labantwana njani? Ethatha abantwana ebasa engozini. Yikho engokukhulumana.
Umongameli Mgabe useqhube imihlangano emihlanu ezigabeni ezinhlanu labasakhulayo. Usesalelwe ngemihlanu lapho ajonge ukudinga usekelo kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo phansi kohlelo alubiza ngokuthi yi-Youth Interface, egcwalisa uhlelo lwebandla elibusayo abalubiza ngokuthi yi-Generation of 40, ngoba abasakhulayo baningi njalo balakho ukuvota ngobuningi banqobe. Iningi labantu liyayisola limihlangano ikakhulu abadala kunye labalwa impi yenkululeko bethi uMgabe wabasebenzisa isikhathi eside kodwa engagcwalisi izithembiso, nanko esekuqambukela abasakhulayo abangazi imigqa yakhe. Umhlangano we-Youth Interface olandelayo wenzelwa eNkabazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxitus Jeremiah.
Bakhona abathi umanyano weMDC Alliance ozabunjwa usemthethweni kusasa ngeke wasusa ibandla leZANU-PF embusweni. Kanti abanye njalo bathi selidumela emansumpeni ukuthi ibandla leli likhitshwe embusweni. Asizweni uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ngezombusazwe. UNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli we-MDCT, ilo uMnumzana Mkhokheli Moyo, bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ngalolu daba kuhlelo Asixoxeni Zimbabwe Today olwethulwa iStudio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini lethu le-VOA Ndebele.
MDC ngabe ngizihluphe ngazo zonke lezi zinto, ngabe ngizihlupha ngokuthi singenza njani ngendaba leyo yokuriga? Yebo, la yena leyo kuvotela kumele kube yiqakatheke kakhulu, iqakathekile nayo as we push, but the main one ngoba sehlulwe yonke le minyaka edlulileyo, sehluliswa hashi yinumber kodwa sehluliswa yimilitary, sehluliswa wethuselwa intimidation emaphandleni, sehluleke kuswa yikuriga, into ezinjenga zonke ezinjengazenezo. But abafowethu laba babizana bathi asihlanganeni futhi sibe le number kwenzela ukuthi sinqobe ngezindlela they are making. Bayenza esinye istatement khona bathi bona badliswa eminyakeni edlulileyo ukuthi babe ngabambananga. I don't think that's the truth.
Sesilo mama-ke uThabita Khumalo, umsekelo wesikhulumeli se-MDCT,
uyakhombisa ukuthi singaba nempumela enhle. So esesikwenzile sesiqoqisane sibalezifiso zokuthi siguqulelele ilizwe sikhiphizanga. So kapha siyahlangana ukuthi siqoqisane ukuthi kube nempumela enjani lapha siqoqisana khona ngodaba lokuthi kube nomonyana.
Silo Mkhokheli Moyo, Mkhokheli kunjani?
Ngiyaphila mfowethu.
Ye, kule MTC Alliance ungathini ngayo?
Angeke ngayisupporta vele umbono wayo ngoba kahle bonke laba bantu abakuyo lo Alliance yinzalo yeZANU-PF nje yonke leyo. Yini into abazoyitshintsha abehlule ukuyitshintsha besa kwiZANU-PF yakhona le?
Eh, utsho ngani khona futhi inzalo yeZANU-PF?
Nje kahle bafuna nje ukuzama, bafuna nje ukuzama ukuthola amavoti wabantu kuphela nje, kungena into abazoyenza. Ngoba if bevele befuna ukuyenza into yabo lena, bavele bezoyenza besale isiqembu leZANU-PF.
UMkhokheli Moyo, uNkosazana Thabita Khumalo, umsekelo esikhulumeli seMDCT, lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu, bebexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni. Kwezemidlalo lamhlanje, iyaqhubeka imidlalo ye-Castle Lager Premier Soccer League ngempela viki kule midlalo egobhozisa amathe ekhangelelwe ngabanengi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Upraxedis Jeremiah usipa loludava.
Kusukela enkundleni yeRufaro Stadium, Mandava, Eluveve, lezinye kuyabe kungabizwa uzwayo. Umdlalo okhangelelwe ngabaningi osenkundleni yeMandava Stadium, lapho kudibana khona amaqembu aphezulu kwengalane yemihlomelo abayibo abanqobayo ngomnyaka ka-2015 abe-Chicken Inn, leqembu eliqeqetshwa nguNomen Mabheza ele-FC Platinum. Amaqembu lawo mabili wonke alalo ithuba lokunqoba oba zintshantshu zalonyaka kungalane yemihlomelo njengoba iChicken Inn ikhokhela ngomhlomelo owodwa nje kulengeze Platinum Stars ehlezi endaweni yesibili belandelwa ngabe Gamecocks. Laloba nje abanye besithi umdlalo wasenkundleni yeMandava yiwo umdlalo omkhulu limpela viki, kulabanye abangavumelani lalombono besithi umdlalo omkhulu ngosenkundleni yeRufaro Stadium eHarare kusasa ngomgqibelo phakathi kweqembu leBlack Rhinos lele Dynamos. Emdlalweni wokugcina amaqembu la aze angqikilane, iDimbare itshawe 1-0, ngakho ke ingena kulo mdlalo ngolaka ifuna ukuphindisela ukuyangiswa eyakwenziwa kulowo mdlalo, njalo izama ukujabulisa abalandeli bayo. Abanye njalo ngabathi umdlalo ozwayo ngosenkundleni yeLuveve koBulawayo, lapho kudibana khona abeqembu lengeze Platinum Stars abayibo abahlezi endaweni yesibili bekhangelelwe ukuba njalo lethuba lokuba zintshantshu zalonyaka ze-PSL ngoba betshiyene ngomhlomelo owodwa nje labakhokhelayo abe-Chicken Inn. Bona ke badlala leqembu elisendaweni yesihlanu ele-How Mine. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedis Jeremiah.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 supokine.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu elihlabela ingoma zokholo ele The Disciples of Jesus Christ Gospel Group, lona eliledlalade elitsha elilesihloko esithi Umbonge uJehova.
Uhlengani lo mpendulo sibanda ngumuntu lomfo wabo ababumba iqembu le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Lezi nsizwa ezidabuka esabelweni senyathi zingene kwezomculo ngomnyaka ka-2015 njalo sezenelise ukukhipha amadlalade amabili awengoma zokholo.
Sakhupha i-albhamu yethu lokuqala elithi Umose Wayibona. Ke ngomnyaka ka-2017 sakhupha enye i-albhamu entsha ethiwa Umbonge uJehova. Ngiyajabula lesekelo esilithola ebantwini, kuyabonakaliso ukuthi hayi isizwe sakithi siyasapota.
Idlalade leli elithiwa Umbonge uJehova licindezelwe House of Rising Sound besebenza ndawonye loJoe Maseko, njalo lile ngoma ezilijumi ezigoqela yona okubizwa ngayo idlalade ethi Umbonge uJehova. Abaculi basemaNdebeleni bahlala bekhala ngokuba ingoma zabo kazitshaywa emsakazweni, kodwa iqembu le The Disciples of Jesus Christ lisebenzisana nabanye abaculi abagoqela uColin Moyo ukufikisa imisebenzi yabo kuZulu besebenzisa iziganiya.
Abantu bawusilela umusic wakithi ngapha, so bagcina betshaya umusic weSouth Africa. Yikho sathi ngcono siphume siwuhambe la umusic ebantwini ukuze mhlawumbe kunanzeleleke ukuthi hayi neMandebeleni ukhona umusic ojabulisa abantu.
Abaculi laba kabathandanga ukutsho ukuba ngosuku olulodwa bathola imali engakanani ngokuthengisa ingoma zabo ezitaladeni, kodwa bathi kuyabaphilisa lezi muli zabo njalo bazaqhubekela phambili ngoba kuyiyodwa indlela yokuba imisebenzi yabo yaziwe kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanje.
Bafundi vaka Jesu iqembo le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group beqiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili amapolisa lamasotsha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokuchaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare ngolwesibili Amabandla aphikisayo ayisikhombisa azabumba umanyano we-MDC Alliance eHarare kusasa. Kwanele ke okwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo makamu wangu matukanduna vafupatila azibe hope.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.